sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2022. Igama lami ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Indirimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, ukukhangela njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho.
eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
If violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ukuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women. So you find ukuthi violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela.
Namhla kugqitshwa uhlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ezimulini olwe 16 days of activism against gender-based violence. Lapho abesifazane labo abakhuthazwa khona ukuba bangahlukuluzi abesilisa. Kwezemidlalo, uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osungene ilanga lesibili lehlandla lama-quarter finals. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Dignity, Freedom and Justice for All. Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi lonyaka ilizwe kumele lithathe leli thuba lokuzinuka amakhwapha ngenhlelo zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuzihlola ukuthi limi ngapi okumele kulungisiswe lentuthuko esibe khona ekulondolozeni amalungelo kaZulu weZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zibe lomkhosi wokugijima ukulimukisa uZulu ngokwamalungelo oluntu. Lumkhosi wenzelwe emzini weMount Pleasant eHarare, uqoqwe ngabenhlanganiso eAmnesty International lezinye inhlanganiso. Zona bezikhala ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo kanye lemithetho ethile egoqela osalolongwa okulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oweprivate voluntary organizations PVO amendment bill leminye encindezela abalemibono ehlukene lekahulumende. Istudio 7 ixoxe lomqondiso wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa ngokuthi eZimbabwe lona limi ngapi ekuhlonipheni amalungelo oluntu.
Ngosuku luka 10 December 2022 lulanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza leli langa luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka 2022 indikimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, ukhangele njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu, sikubona thina njengeMatabeleland Institution for Human Rights, kuyindikimba emqoka ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi sonesi?
Ngoba kokwakhathesi ilizwe lethu leZimbabwe umkhonomisi wehluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhonomi. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khonapha eZimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobe sibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender-based violence ezikhona eziphambanisa isisindo nelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zonalezo engizikambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapha abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredzi, akade njengalokhu kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayishangani, nokunye okwenzakala eWange ngenxa yenkampani yamaChina ebizwa uMina Ecole. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayatshaywa. Abantu abala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenze okwenzakala eNsiza kuma-by-elections. So ikakhulu sikhangela isikhathi sokhetho sithi kakube khona i-freedom for elinkululeko, abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo kuphela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube ngumthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangela umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududulwa kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lwezemayini. Sibona futhi amaChina asekhona lapha, amayina lapha ayapollute i-environment yethu, ayadilize ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi, kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho uvikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathele thina njengamaZimbabweni silinanzeleli langa, sixoxisaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini kuma-social media, kubo-WhatsApp ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomphathintambo obona ngezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi sizwe umbono kahulumende kodwa sehluleka. Namhla bekugqitshwa uhlelo lokuqakathekisa umkhankaso wokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ngobulili owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale mhla ka 25 kuLwezi. Abesifazana bakhuthazwa ukubana labo bengahlukuluzi kanye lokuba lodlakela oluqondiswa kwabesilisa. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba, iStudio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBetterman uNkosazana Sinqobizitha Nyathi.
Okuphumayo sibili kakhulu ukuthi i-violence udlame kubo mama lamankazana lulokhe lukhona, but inhlanganiso eziningi this time around they were really out there and really speaking out against gender-based violence between the 25th of November to the 10th of December, especially ungakhangela indaba zokudlwengulwa kwabantwana abangamankazana ezenzakale in this year alone.
Njengenhlanganiso esebenza labantu besilisa labafana abasakulayo bakhona yini ababuyayo bekhuluma ngokwenzakala kibo ezindlini lapho labo abesilisa labo abahlangana lodlame khona kumbe ukudlwengulwa.
I-violence is not just physical violence ngoba esikhathini esiningi ngokuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi violence yabantu abangomama iyona iba ngezinye indlela. So kubo mama ungananzelela ikakhulu omama i-violence abayenza emuntwini wesilisa kumbe kubo baba kumbe kubo umkabo kumbe their male counterparts, it's mostly verbal, ukukhuluma izinto ezichiya umuntu eyindoda engazizwa esengumuntu kumbe azizwe useless, which in turn leads to male suicide. Yiyo i-violence le ikakhulu eyenziwa ngabo mama, lokuthi nje ungezwe izinto eziyabe ziphuma emlonyeni womuntu wesifazane, yeyi kwesinye isikhathi ziyayenza ubaba azizwe engase eliphepha nje, and uyakwazi ukuthi umuntu ongakhuluma ilizwi so elibuhlungu liyahlala, especially emuntwini wesilisa nxa setshela ukuthi you are useless ezintweni ezinjalo kumbe awuncedi lutho. And we, so nxa esehluleka to provide for his family aphinde azotshelwa ukuthi you don't bring anything to the table, you are useless, you are violated ngamagama wona lawo, that is verbal abuse.
Nxa sesikhangela kwezemacansini ungathi kulokudlwengulwana okwenzakalayo yini emizini, lapha sengisitsho omama kumbe abesifazane abadlwengula abesilisa kumbe njalo besebenzisa udlame oluthize kwabesilisa.
Ezinye indlela that I've heard men complaining ukuthi omama baba abuse kusendabeni zemacansini, nxa umuntu ongubaba ethethe unkosikazi endlini, he expects his conjugal rights, and imthetho kathesi sisithi loba umama kumbe unkosikazi engowakho endlini nxa engayala lomzimba wakhe ulelungelo lokuthi ayale emzimbe lomzimba wakhe. Meaning if a married couple, if the woman says she's not feeling like it, she's tired or she can't, and a lot of men feel violated and they feel that is abuse in the sense yokuthi sokumele baphume phandle badinga ukusizwa wena belamakhosikazi ezindlini xa kulento ayiwonileyo, or if there is something that they are not happy about, then usesebenzisa ukuthi ancitshe ubaba amalungelo akhe emacansini. And kibo they translate this to be gender-based violence.
Ukudlwengulwa kwabantwana abangabafana abasakhulayo kuvamile lakho, kodwa akwandisanga ukubana abantu bakhulume ngakho kumbe njalo kukhangelwa njengento eqondileyo.
Kulabantu ababe begcina abantwana abangabafana kumbe kungkhaya kumbe ngama-cousins kumbe ngomakhelwane, othola behlukumeze abantwana abangabafana. Most of the boys that you speak to well anonymously because they would never be willing, and even older men now who are in their 40s and 50s, they will tell you ukuthi their first sexual encounter ukuthi baze bakwazi icansi okokuqala babehlukunyeziwe, and it's only later on in their lives where they when they realized ukuthi how phela lapha phela ngangadlwengulwa in a way or ngaseduced to an extent, kumbe umuntu owesifazana omdala kulomfana lowo athi ngiyakufundisa. Most of them, their first initial sexual encounters was with someone older, even when maybe they are young as 14, as young as 17, as young as 19.
Unkosazana Sinqobi Zithanyathi ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eBetterman, sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlela ngisheshwe, lamlela nampa bafuwe mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla, izakhamizi zaseGwanda South sezikhuthaze ukuba zilondoloze ulimi kanye lamasiko abeSuthu ukuze lolu limi lungachabalali. Lokhu kuphume lapho kusungulwa inhlanganiso eZimbabwe Suthu Development Initiative Trust, iZimSodi, ebunjwe ngenjongo yokuba ilwele ukulondolozwa kwalolu limi. Emkhosini oqhutshwe eGwanda izolo, uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ulimi lwesiSuthu lukhulunywa kakhulu esiqinini seGwanda South, njalo abafundi bakuqala ababhale imihloliso yesiSuthu babhale ngomnyaka ka-2019 ngemva kweminyaka eminingi singafundiswa ezikolo ekhuluma lapho kusungulwa le nhlanganiso ngokusemthethweni eKwanda District Club izolo. Unkosikazi Sipho Mdlongwa oyisiphathamandla sikamasipala weGwanda uthi kuyadingeka ukuthi ugatsha lwezemfundo luqhatshe ababalisi abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabantu bakuleyo ndawo ukuze abantwana baqala izifundo zabo bazwisise ngcono. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Sotho Development Initiative Trust iZimsod, unkosikazi Mareta Dube ongumqeqeshi wolimi lwesiSotho eMidland State University uthi iningi labeSotho kalitholanga ithuba lokusifunda eminyakeni edlulileyo njalo kuyadinga ukuthi kubhalwe ingwalo ezizafundwa ngamaSotho ezikolo.
Safundiswa futhi kubogoba demanishin safundiswa but it died a natural death but ukufa kwenaturally kwelanguage akuvisiseka. Ngathi ngisaqalisa isikole 1969 for my grade 1 iSotho was no longer taught at grade 1 level and safuqalisa ukuba examina ngo 2019 at grade 7 level. Kuzobe nakhathi sasikabe ne-O level graduates asina mabhuku ayeneleyo. Don't have adequate literature or teaching and learning materials right from the primary school to university level.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Donga Nandoro uthi lumqoka udaba lokuthi kuqhatshwa ababalisi abakhuluma indimi zasekhaya njalo bayakulungisisa lokhu. Ingcwethi kwezembali uMnumzana Phathisa Nyathi laye ongenela umkhosi wezimsothi ulandise ngembali yamaSotho.
Makhula owazadinga indawo elomfo wabo udawo uyatshwala baya kumambo lalibuswa ngumambo ngaleso sikhathi kwathiwa hhayi dina omunye uzabe ekhupha umlotha omunye uthuvibeni hha udawo uyatshwala wathi hayi khona wala wabuyela South Africa lapho ababefike khona afike ku-1825 kodwa-ke umakhula wabhelisa yikho-ke ubuningi bezinduni ezilapha nezikamakhula.
Uphinde wathi akumelanga kube sengathi zikhona ezinye indimi ezingcono kulezinye.
Akungabi khona umhlobo ozanakana umhluphezulu kwenye umhlobo wabe kwawubani. Siyalingana, asihloniphaneni, siwazi ngamasiko ethu, siyazi ngembali yethu lapho esavela khona. Qakathekile sikulondoloze ngendlela engayikucatha kusasa.
Osaphethe isihlalo senduna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba uthi abaSotho kumele baziqhaje ngolimi lwabo ukuze lungathabalali.
AbaSotho linenhloni lokukhuluma ulimi lwenu. Ungabhodala iGwanda ukuze isiNdebele nesiShona nalaba abakhulu abasebefunde kakhulu esebekhuluma isiKhulu kuphela.
Lo mbuthano ongenwe iziphathamandla zengatsha ezithiyeneyo zikarhulumente, inhlanganiso ezizimeleyo, izinduna uMarubi Lomathe yena obemelwe ngusobhuku uNyakalo Makhurane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Alberto. Kwamanje sidedele kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela. Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Kalipani Phugeni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele nawe nabalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu olokuphiwa imali esizwa kuthiwa iphiwe amalunga edalela eParliament kunye labaphathi ntambo. Ama ministers.
Okay, okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi nami ngililunga leParliament kodwa umbuzo wakho ngizowuphendula ngendlela efe ebengizoyiphendula ngayo noma bengasolunga leParliament. Imali ephiwe ongqongqoshe ama ministers angicabangi ukuthi fe for economy yeZimbabwe. Economy yeZimbabwe ngiyenelise ukunikeza uminister half a million. Imali eningi kakhulu le angazi indle njani kodwa sokwenzakele osokusele ukuthi amalunga abantu amalunga eZimbabwe bazothola ithuba lokuba ne input labo ukuthi bacabanga ngehafe million lephi ama ministers ngo 2023 next year kwe election bangavota ngendlela abavota ngayo ku 2018 ukuthi ukuthi kuyoqhubeka phela lokho kodwa ukuthi bakustop ukuthi bavote ngendlela ehlukeneyo ama MP ngicabanga ukuthi imali yakho ingathi phansi. Waye ngitsho kanjalo umsakazi, uzokhumbula ukuthi ama MP omunye omsebenzi wayo ukuthi bakwazi ukuthi bethi hold ama ministers accounted. Manje akucabange ke uminister uselendlu ye half a million, u MP ulendlu ye 40,000. Akutsho ke khona uzobona ukuthi umsebenzi wabo uzobehlula. Ngitsho ukuthi abaphiwe half a million kodwa ke ngabe ngombe kuthiwa kukhunywa nge 100-150 ifike maybe noma iphelele ku 250 hayi. Namama MPs abe kwazi ngempela ukuthi aphushe umsebenzi wabo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekusolile lokho okwenzakalayo. Uthini wena ngalokho?
Msakazi ngoba nanku i-story sakhona siyagijima kakhulu kakhulu ngesikhiwa mebanga ukubiza bethi si-fluid. Usetshintshile ingqondo ubaba uChamisa ukuthi nje ngeke azavume ukuthi usheshe wakhuluma. Kodwa hayi usethe yena bekuyi-breakdown of communication ngezinye indlela akaselawo lowo mbono okade nawo. Angithi uke waba ngu-MP la uyayazi impilo le ukuthi inzima kanjani ukuthi ngempela bazosebenza bethini bengela zindlu kani. Angazi phela ukuthi kuthiwa bahlale kuphi nala ama-MP. So endaweni yokuthi ama-MP asebenze kanzima esebenzela abantu somele ukuthi ahambe ayotshaya itoho samwele bezama ukudinga imali phela ukuthi labo bathole indawo zokuhlala. Hhayi akulunganga. U-MP ngumuntu oqakatheke kakhulu. So ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi ma kuthiwa laba bantu ba-equal njalo bayabhekana ukuthi omunye anga-abuse amandla akhe. Akumelanga abanye babe phansi kakhulu. Bangabaphansi akwazi bakwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. So ubaba uChamisa washesha wakhuluma kodwa hhayi siyabonga ukuthi usebonile ukuthi inkulumo yakhe hhayi ibe nephutha kakhulu. So amalunga abazovotelwa ngempela ngoba ungakhohlwa phela ukuthi amalunga eParliament asuke ezimulini asuke ezigabeni abantu bayababona lawo lodubo lwakhona bayalubona. So angicabangi ukuthi kahle kahle kune issue la akula issue nje pha abantu bavuka amakanzi bekhala ngehalf a million le hayi ngiyavuma ngempela iningi kakhulu kanti indle njani wale indle le ngemoyeni yini
kodwa nxa wena ukhangele isikhathi okwenzakala ngakho lokho sokusele inyanga ezilutshwana nje ukuthi kuyiwe kukhetho ukubona njani wena lokho asokuthenga amavoti na
mawuthi uthenga amavoti kuyabe kuthenga amavoti kabani msakazi kuyabe kuthenga amavoti amalunga eParliament hayi vele kwenzeka kanje ngoba phela so nanku parliament sisiyaphela abantu bangatholi imfanelo zabo angithi uyabona so kuyaliwa nje lana ukuthi hayi bakithi phela naye parliament sisiyaphela siyasebenza kodwa kukhanya ukuthi kwenzakala. So hayi akula vote engathengwa nge 40,000 amalunga eParliament angu 350. So angazi ukuthi kuyabe kuthengwa wona ukuthi enze njani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga leli thuba onginikelona ukuthi ngivalelise abalaleli. Abalaleli emakhaya ngifuna bazi ukuthi kulula ukuthi abantu ba-insightwe as if amalunga eParliament ngabantu ababe hayi ngabantu abalimeleyo la belimele benjalo kudinga babe lendawo zokuhlala
lo ke bekungusenator Dr. Khalipani Phukeni. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Ngiyaxolisa lo bekunguChris Gande lohlelo liphuma lendaba. Sesibuyela njalo kusithandekile mhlanga esilethela uhlelo luqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lomneli wephumula edalene ephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu. Sicubungula uhlelo lokwenqabela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender-based violence.
Parliament ngemvulo ophelileyo singene ezitaladeni satshengisela ukuthi sithi hayi ngodlame obaba kabaphathe kuhle omama labo mama kabaphathe kuhle obaba emizini yabo. Silutshengisele kakhulu leli langa ngoba kulilanga lapho esizwa sikhululekile ukuthi sikhulume esikufunayo. Kunjengoba namhlanje siqeda nje ukwehlukana labo mama ngephathi lakho njengephathi le-TCC sikwenzile njengofanayo sibe lelanga lokuthi sihlangane njengabomama sixoxisane ngesihlangana lakho ezindlini. Omama ukhanya sebekwanisa kade sikuthi baphume obala ngabakubonayo okuhlukumezeka okwenzakalayo kibo. Njenge-constituency njalo sibe nalo ilanga leli nge-Friday edlulileyo esilwane Youth Center lapho mama baxoxisane khona. Si invite ikakhulu i-Men's Forum. I-Men's Forum ilokusixhasa kakhulu nxa kulilanga lokuthi sitshengisele ngaleli langa. Bayabuya ngobuningi kwabo obaba bazozizwela kuyabe kuphuma ezinhliziyweni zabomama.
Ungathi abantu bamukele njani zonke inhlelo ebeliziqhuba? Babuye ngobuningi babo njalo kufezile yini injongo?
Esikwenzileyo kube ne-impact enkulu kakhulu ngoba sizwe ama-testimonies amaningi esuka kubomama abachiyeneyo. Ngomnyaka ophelileyo silunanzile leli langa kusinike isikhathi sokuthi omama bazihlole ukuthi bakusiphi stage. Kodwa kathesi ukubuya kwabo ngobuningi babo kusitshengisele ukuthi omama bayezwa imfundiso njalo bazimisele ukuthi babe ngomama uqobo labo ezindlini bangaprovoki obaba. Labo obaba bayavuma njalo ukuthi yebo njengoba i-economy yethu ingani ibundindi yikho kwenza bagcine besebefika kuleso zinga lokuthi kungahlaliswana kuhle labomama. Kodwa ke kube ne-improvement sibili lanxa nje sinanzelele ukuthi balutshwane nje asebefundile kodwa abaningi bangikhona balokho besasalele emuva kodwa kuyatshengisela ukuthi bayafunda bayaphambili bayaluba lotshintsho olukhulu.
Ngokubona kwakho ungathi udlakela oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane luyamemetheka yini elizweni kumbe sokusiba ngcono abantu sebesiba kwazi? Kukanti lolo okuthiwa luqondiswa kwabesilisa ngabesifazane lalo liyalubona yini kuma-constituencies zenu?
Yes, siyalubona. Ukumemetheka luyamemetheka. Mina ngibona ngani lumemethekisa kakhulu. Ikhona ukuthi isikhathi esikisho kakhulu lesi. Isikhathi esinzima as a country. Isikhathi esenza obaba babe lolaka kakhulu. Obaba ukuthi baselelwe ngomama. Kubaba kuba ingani inhlamba kuye. So kakwamukeli uthi simo sibi umama uyazama. Kodwa bafuna ukuphila kuphela ngenduku. Kodwa ke umbono wami engibona kakhulu ngibona ngathiwa kuba lo tshintsho lanxa nje kungakatshintshi kwafika esezingeni esikhangelelekilo. Kodwa ke kuyathembisa ukuthi kungatshintsha ngokuya ngokuyaphambili silothe silunanza lolu langa ngeminyaka yonke.
Umntwana oyintombazana ke yena uvikelekile yini?
I think umntwana oyinkazana akasavikelekanga njengoba libonile o-9-year-old sebesiba labantwana o-13-year-old. Abantwana abaningi sebehlala bodwa abasela abazali abahlala labo abazali sebaya e-diaspora abaningi. Kuba yi-challenge enkulu ebantwaneni yoneyo. ngoba amakhesizi amaningi esiwabonayo ngabantwana abancane. Kudala kungcono sasibona abo-2018, khathesi sibona wona la abo-15 and yibo futhi abaningi abanjani abazithwelele.
Lowa ngonkosikazi Chelesile Mahlangu, ummeli wephumula edale lephalamende engowebandla le-CCC ebesixoxa layo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene obutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Umdlalo wenguqu weWorld Cup 2022 namhla iqembu leMorocco seliqhubekela phambili kuyangena kuma semi-finals akhangelelwe ukudlalwa ngolesithathu ngemva kokudla iPortugal 1 kanya. ELeMorocco liqembu lokuqala kumbali yomncintiswano wenguqu weWorld Cup eliphuma kuzwekazi leAfrika ukwenelisa ukufika kuhlandla lama semi-finals. Sendivalelisa, igama lami nguGeyino Gumede Saidi, ngisithi libe lempela viki enhle.